Ngapha kobulawayo abantu bakhanya ngathi baba lovalo olukhulu ngenxa lomkhuhlane. Okwenza babe lovalo ngoba ukhanya ngumkhuhlane omutsha, njalo umkhuhlane omutsha ukhanya ngumkhuhlane ongathi awuqeda ngathi welatshwa njani. Abantu kobulawayo sibili balokudana lokwesaba ngoba benanzela ukuthi kambe nxa umkhuhlane zenezi uhlasela amazwe amakhulu, abantu abasemazweni amakhulu anjengaboChina abele mhlobonhlobo yemitshina lemithi yonke. So ke abantu laba besaba ukuthi kambe nxa kungathiwa eZimbabwe usungenile vele sithole zimangaka izibhedlela zezingela mithi lamadokotela engekho lamanesi engekho. So abantu balovalo olukhulu silo abantu bethi hayi lapha sofanele sikhuleke sibi kakhulu kuNkulunkulu asivikele ukuthi umkhuhlane ungavuki eZimbabwe kulapha koBulawayo, ngoba ungazobuya lapha koBulawayo kumbuye eZimbabwe kule nkathi yohlupho lokuthi vele abantu bangaphela ngenxa yokuthi vele imithi asilayo. Njalo nje kwananzelela la mafasizayo ukuthi uhulumende uthi sefake ilihlo, asiboni lapha sibula abantu abangathi uyabagcina khona ngoba abantu lanxa singasomadokotela abantu bathi abantu njeafanele bafake ezibhedlela singazi ku-isolation. Thina singananzelela vele ezo zibhedlela amafasilithi zanjalo phose asiwatholi kuhle, phose la madokotela njengoba linanzelela ukuthi vele ba-on and off emsebenzi nababonakali kuzabanza imntu abantu bamonitwe kuhle sibili abantu hhayi balokukhala ukuthi umlimi ngaba lozwele umkhuhlane ungasondela eZimbabwe.
Uhulumende uthi asebefake ilihlo laba ubakhangela besezindlini zabo, yebo kwanele yini khonoko ngokubona kwakho?
Ye, yikho khonoko okuhluphayo into kamili ngoma ukuthi ngayesithena ubafakebekufanele uhulumende abakhupha hle bafake ku-isolation ngoba angaze bafake ilihlo besezindlini zabo. Uqiniseke ukuthi kungatholakala ukuthi labo bantu for sure leyo mkhuhlane balawo phela basebewunika abanye khona bezindlini. Yikwethi kuthiwa ukuthi ungananzelela amazwe lemithetho yezempilakahle ukuthi nxa kulo mkhuhlane omutsha ofikileyo kungaze kube lo muntu ongathi uyacatangeka uma ungathi ufake ilihlo, kufanele akhutshwe ebantwini ahlale phaa ezibhedlela ukuthi ayi-isolation. Khonoko uhulumende ufanele ngawe uyakwenza khona ukuthi bagcine ezindlini kuyatshengisela into silo hulumende ongathi kalamandla kumbe is not prepared ukuthi abantu laba bagcine ngayo. So luhluphe esuke ngathi lukhona sibile Zimbabwe ukuthi abafakele bezendlini zabo kusuke kusebenze ngoba umkhuhlane yena umuntu esegcelekayo yonke abaqhuba bafake ku-isolation.
Kodwa uthi wenze lokhu ngoba ubengekho olempawu zalo umkhuhlane.
Ye, okuyiqiniso ukuthi asiyaqiniso ukuhamba imitshina eyiyo sibili eyokubamba lo mkhuhlane ohulumende lawo ngoba ilihlube esihlalo ngoba siyananzela ukuthi bathi bona kuze lo mkhuhlane ubone kule mtshina yakhona engadengisela ukuthi umuntu lawo. Okwenza abafake bona boku-isolation ukuthi bafake ilihlo kuyindlela yokuthi uhulumende uya-admithi ukuthi hhathi bo laba bantu lami angilayo imitshina engahle idictate ngoba ngawulayo imitshina leqiniso layo ngawo sebakhangele wabona abantu laba balahlupho wakhohlwa ngabo. Ke la nga kunjalo abantu bayesaba ukuthi hathi bo sinanzela ukuthi vele khe mkhuhlane emnesuluza lapha phela machinery. So ke kule ngozi ukuthi engxenye yohulumende khonapho la usevalele ukuthi kambe kungaba njalo laba bantu zabahlola ngani ngoba ilihlo